ayikho into ethile ebambekayo ephumileyo njalo ekhulunywe ngumongameli uMgabe ngesikhathi ekhuluma nabantu kade beze kukhongolo siyezanu ngaphandle kwezinhlamba abezikhihliza ethuka labo acabanga ukuthi bayizitha zakhe nenhlekisa namahlaya ake wawazama ukuthi athi enye indoda ethile ekhokhela ibandla eliphikisayo iyisifebe. Yiyo into ebe ngumbiko ophumileyo lapho. Akukho okunye okumangalisayo okunika abantu beZimbabwe amathemba okubafumbathisa impilo entsha yokuthi baqhubekele phambi bangene unyaka omtsha bengabantu abazithembileyo. Akukho konke lokho.
Baba Mhlanga, ubona njani ngodaba lona?
Hayi, mina ngibona ingani okuphume kulowo mhlangano lowo kokuqala ukubana umongameli uMgabe utshengisile njalo ukuba nginogwaja kwakhe. Ngoba isikhathi esiningi abantu belokhu bekhulunywa kuthethisana lapha kuthukwa umsekeli wakhe owamayimdura, abantu besithi hayi kutho izizathu sifika kuCongress kunjani. Kuyetheswa ke omunye lowo ngandawo uyaphikisana laye umnanga wakhe ukubana ngiyenjani ngiyozamlandela uMgabe. Kasazange akwenza ke lokhu uMgabe, ngisho silapha nje asikwazi ukuthi ngubani ozamsekela nxa kuyikuthi lo kade emseka athethe umduru uzamkhipha. Okwesibili, usitshengisile yena ukubana ukuthi abantu eZimbabwe ngithi bethanda ngisho bengathandi. Okwakathesi usakhona ande kungaba lokuthi nxa kuyikuthi usaphinde ngo-2018 nguye onzabe njani ozabe eyi-candidate yeZANU-P F kulawa ma-elections. Leyo yinto okumele yethuse abantu beZimbabwe kakhulu, ngoba kutsho ukuthi okweminyaka emithathu elandelayo akula amabhizinisi avela kwamanye amazwe azabalanda isibindi sokubana azofaka imali zabeZimbabwe, kusungule imisebenzi, kuvulwe amakhampani, kulungiswe imigwaqo, kulungiswe izibhedlela. Yikho kathesi ukutshengisa abantu beZimbabwe okumele bekwasabe kakhulu ukubana impisi liya ebesesithi ingxenye esizathu sidalisa umnyaka isibalekile ngoba sesiyilayithela umlilo. Nansi lokhinile ngapi esangweni legumeni.
Baba Mkhwananzi, nxa sikhuluma ngo-2018 kulokhetho phela umongameli uMgabe uyakhanya ukuthi uzangena khonaphana, akuthi uphosa wakho khonapha.
Ye, mina ngibona sengathi kuyinhlamba iZANU ethuka ngayo abantu baseZimbabwe ukuthi lo muntu oqeda iminyaka emingaka sesisiya kumnyaka wamashumi amabili lamahlanu ewahlanganise busa abantwana abazalwa ngo-1980 abanye bakhona sebenabazukulu babo kodwa kubusa le ndoda ethole ilizwe lilihle ligcwele izithelo lishiywe ngabelungu yalidiliza yalidicilela phansi. Namhlanje akunamisebenzi njengoba esho umfowethu uMhlanga, abantu basakazeke bagcwala umhlaba wonke bebaleka sengathi ngamagundwane ephuma emlindini ongena inyoka ngoba phakathi kwelizwe kungasekho okungabaphilisa. Uma sesibheka u-2018 sesibona lumhlola ongaka owehlela izwe laseZimbabwe ulokufisa ukuthi ngabe uqhubeka ubathwalise nzima kusuke kuhlasimulisa igazi kwenza izinwele zime ngoba asisazi ukuthi sizobalekela phi. Ngoba okusobala ukuthi iZANU-P F iyimpahla yakhe as long as kungena yona iZANU-P F kusho ukuthi yena okwakhe kuzomela ame kuphela ngokuwa. Maye saphila kusasekhona umphefumulo phakathi kwaloya mzimba leya ndoda izoqhubeka ifuna ukubusa. Yikho ayikho inqubekela phambili ngaphandle kokuba kudilika ilizwe kulamba abantu kubuya ngabukhule.
Ye, masingathi siphethe khonapho. Baba Mhlanga, ubona ngazani kumele kwenziweni khonapho?
Mina ngasembono engani kuzakwenzela babadibe yikuthi kwizinyanga ezilandelayo kumbe umnyaka ka-2015 olandelayo labo abatheke bakhahlamezwa kakhulu umhlangano osanda kuphela yibo abantu abangani sinjani balesikhala sokubana senjani beyibhidlize iZANU. Ngoba na ngokubona kwami baningi labo abantu abahlukumeze kakhulu kathesi and abantu bangikhona baphume bathula abazange bafuna ukuthi ngani bavuse umsindo. Angiboni ngani lokho kuyamesabisa uMgabe.
Kambe ubona njalo ke Mnumzana Mkhwananzi, nxa kusenzakala khonokho umkhonomipho uzahamba njani?
Khona kungajabulisa kakhulu ukuthi labo abasuke baphathwa kabi kuleli bandla leZANU sekungathi kungaya ngasifudlana bazonde bahle babuthi imchaqanawo bayeqala owabo umlilo laphaya bawubase ungangame udlule owale iZANU endala.